VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 18 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe kobulawayo namuhla. Wazisa ukuthi sebehlukene lecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Nelson Chamisa wenze owakhe umhlangano lenkokheli ye-MDC Alliance emkhoba eGweru. Sizalethulela impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamuhla. Balandeli be-Highlanders, silempumela elizathanda ukuyizwa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ozithi nguye umkhokheli we-MDCT oqotho uNkosazana Thokozani Kube wenze umhlangano labasekeli bakhe namhla kobulawayo, lapho akhulume khona amazwi akhomba ukubana icele lakhe selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa kulandela ukulwisana kwabo bebanga isikhundla esithiywe ngumnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Kube uveze ukubana ibandla lakhe liza kwenza umhlangano wokukhetha abakhokheli abatsha we-Extraordinary Congress ngoMabasa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Emhlanganweni awenzele e-amphitheatre kobulawayo labasekeli be-MDCT namuhla, uMakhube uthe sebeqalisile ukucanda indlela entsha engeladlakela lona athe lusetshenziswa kakhulu ngabasekeli becele likaChamisa lanxa engamqambanga ngegama. Wengeze wathi kababuyeli emuva njengebandla, njalo uthe kabasoze bazihluphe ngalabo abephula isisekelo se-MDCT ngokukhetha umnumzana Chamisa ukuthi akhokhele leli bandla lanxa isisekelo lesi sikubeke sobala ukuba uMakhube nguye omele elame uTsvangirai.
Sithemba ukuthi sizokhuluma ngezinto ezenzakala ebandleni lethu, kudlakela lolwabantu abalibonileyo, sitshaywe eBuyera, sitshaywe emahofisini wabo Bulawayo, sobe singasavunyela ukuthi senze umhlangano. So sesithe bakithi sokufanele, sokwanele, lathi sesithe kungcono ukuthi sibone ukuthi siyazihambela lathi sobe, nokuthi akula muntu oyalelwayo. So namhla sibuyenze sazodeclare lapho ukuthi asingeke sisebenze labantu abaludlakeli, asingeke sisebenze labantu abafuna ukuthi bethathe amandla besebenze udlakeli.
UMakhube uthe ekuqaleni kukaMabasa baza kwenza umhlangano we-Extraordinary Congress lapho abazakhetha khona abakhokheli abafunwa ngabasekeli bebandla, hathi okwenziwe nguChamisa.
I-Congress ikhangelele ukuthi siyibize ekuqaleni kuka-April. Asisoze sifuna ukuthi siphangise njengathe lapho kumele ukuthi kuhlanganiswe khona ama-structures aseyenziwe ngesiphangiphangi ekuqaliseni kuka-April. Senze i-Congress ngokuthi thina singabantu abahlonipha i-Constitution.
UMakhube uthe njengomkhokheli we-MDCT kasoze asebenzelane labantu abathanda udlakela, abakhetha abanye yimihlobo kumbe abeyisa abesifazana, bona athi bagcwele kucele likaChamisa. Ngaphandle kwabasekeli be-MDCT, umhlangano walamuhla lo ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abebandla lamapostoli abamanye amabandla aphikisayo kunye leziphathamandla ze-MDCT ezigoqela umqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bhebhe lo mnumzana Obethi Guthu. Umnumzana Bhebhe yena uvumile ukuba ibandla libhekane lobunzima obukhulu. Lanxa abanye besithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT selidabuke phakathi, abafundisi abazama ukuletha uChamisa loMakhuphe ndawonye ukuthi bakhumisane umlotha bathi basase Nethemba. Ngimela iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umnumzana Chamisa yena wenze owakhe umhlangano labakhokheli bamabandla kumanyano weMDC Alliance eGweru, lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele. UChamisa uchotoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi ugcwele abantu abalenkohlakalo.
Corruption is a big issue. Economy yenda igoni kwenda mbeli nemawoko nezigunwe zinetswina.
Umkhuba wenkohlakalo ubhahile kakhulu elizweni. Umnotho wethu awenelisi ukukhula uphumelele nxa uphethwe izandla leminwe engcolileyo. Inkinga ekhona ngabantu ababusayo yikuthi izandla zabo zilengcino. Bengabamba imali iyanyamathela.
UChamisa uthe uZulu weZimbabwe osebenzela phandle kwelizwe uyadingeka ekwakheni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende omutsha engangena sokukhitshwa iZANU-PF bazanxusa izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lezi ukuze zizevuselela umnotho.
Hayi kona mithi ukugadzirisa nyaya skills transfer. Vanhu vakanga ku diaspora tuda kuti vadzoke.
Udaba lomnotho sifuna ingcwethe. Abantu abasuka eZimbabwe besiyasebenza kwamanye amazwe, sifuna baphenduke lobungcishi babo babuye beza kwakha eZimbabwe. Bekaphenduka sizabanika imisebenzi kunhlangothi ezijeneyo kusiya ngobungcishi babo.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eseGweru eMkhoba emhlanganweni awenze lamhlanje. Limzwile unkosazana Thokozani Khuphe uthi sebekubone befanele ukubana behlukane lecele likamnumzana Nelson Chamisa. Kungaba sokuyikho na ukudabuka phakathi kwebandla? Yebo, kusho abanye, kodwa iyincwadi zithini? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Abakhokheli bebandla leMDC abagoqela yena uNkosikazi Khuphe nomnumzana uChamisa nxa bangekela ukuthi baphange bakhulumisane umlotha, bakhulumisane balungise indaba ezibehlukanisayo. Ngibone ngani sesifike esibangeni sokuthi kathe sisebekhanya ukuthi ngempela sebelungiselela ukuqhamuka phakathi. Kodwa angicabangi ukuthi ngaleli thuba ngabe sokwehlule ukuthi bakhulumisane. Ngibone ngani umhlangano kamakhuphe onamhlanje ubungokutshengisela ukuthi laba kade becabanga ukuthi kukhuluma nje izeneze engelabantu abamlandelayo ngemuva, ube batshengisela ukuthi hayi laye ulaba abalandeli. Khonokho ngicabanga ukuthi kungaba kuliqhinga lokuthi nxa sokusiywa enkulunyweni akulimela etshengisa ukuthi kukhona lapho abahambe khona.
Abafundisi abazama ukuletha ababili laba ndawonye bathi yebo isaqhubeka imizamo yokukhulumisana labo, kodwa bathi uMakhuphe kanya gasafuna ukuyingena le ekaChamisa.
Ye ngibona ngani okunye okungabe kuhlupha ikho khonokho kweZimbabwe ukuthi ika esikhathini esiningi nxa kusuke kwaba le ndaba yokungazwanani kwezombusazwe lokhu kusenziwa khona kuwa kwenziwa ngesikhathi sombuso wodlakela owaphela ngo-1980 ukuthi isikhathi sonke kusuka kudingwe umuntu ongumfundisi. Kathi-ke indaba ezinjengalezi zilula kakhulu ukuthi zisetshenziswe ngokushesha nxa zingasetshenziswa abantu abazwisisayo njalo abake baqeqesha kweze kuletha ukuthula phakathi kwabantu abaphikisanayo labazwisisa ezepolitiki. Mbone ngani enye indlela okuqhutshwa ngayo lezo nkulumo ngabafundisi eyokuthi bazame ukuthi nje kube lokuthula kodwa kungalungiswanga isisukusela sendaba, yikho kwenza ukuthi uMakhuphe abone ngani yena ngeke aphumelele kumbe ngekazwakali kahle.
Alubana lithe ladabuka phakathi leli bandla, ubona kusibalula yini kumabandla aphikisayo ukuthi ethwalise ibandla lezano PF nzima kukhetho?
Ye, ngibona ngani ngendaba yokuthi iAlliance leyisuke yahlangana yaba ngamabandla anganathizanyana, ngibona ngani iqembu elizaphu elingabe liphuma elingaphuma elingekho ku-Alliance elizaphuma lingekho-Alliance mana lizathwala nzima ukuthi liqhubekele phambili. Ngibona ngani amalanga ukuthi libe lithola ubusekelo obukhulu azasukawe emalutshwane ngesikhathi singena sisiyafika kukhetho. Angiboni kumbela nzima kangako umuntu okhokhela iAlliance ukuthi aphumelele. Nxa ukhangela lokwenza kwabo emalangeni amalutshwane andlileyo, uyabona ukuthi abe-Alliance bazibona beqinile.
Udokotela Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ekwelengilandi lapho afundisa khona ezombusazwe.
Ngilo baba mkhulu babelobola usenziwe makhelo koko.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Dawudi Mzizi othi kuhlutshwa ngabantu besifazana ku WhatsApp. Osincedisayo ukuthi sihlaziye lolu daba ngunkosikazi Sakhile Lilene kumadube.
Angisazazi ukuthi ngenze njani, senginabothisa ababili asebebuye bathayisana bengilanda endlini ukuthi hayi futhi bengicela ukuthi sike siyenze baninga izinto abandimela zona izibezi zabomama lezi ezilokuthi ngikuthi asijeke ubone. Ngiyakuhalela ukuthi ukungenze nje. Abanye laba ngabafuna ukuthi ngibashade, ngine-2 abazimisele ukuthi ngibashade, omunye lo uthi akhona ukuthi amboleke imali ukuthi ngumlobozi. Mina kodwa ngubaba oshadileyo nabantu abakhe, kunzima kakhulu into esesiyenza ngabomama.
Madube, akululuza udaba lolu. Nanto sibuya lubeka umzini.
Abantwana abaphahli laba vele benza njalo, laba khona apha ekhona bayenza njalo. Sibulaza ku-ofela imali yokuthi hayi nyakufika imali singuphekelezele ngini yeloboni. Songizokuthiwa ngabo baba balapha umsebenzi abawazi, siprepare bona beZimbabwe. So into enjalo sifuna bona abantwana bekhaya bazibambe. Abanye bangikhona bayehluleka ukuzibamba, umuzi uyachitheka, sifikile ahamba athune sehlala umntwana walapho bese bona ukuthi umama amthethe ekhaya. Hayi, so abantu kumele bezame ukuthi bazibambe, sure, ngoba impilo le iyagcina uchitha imuzi wakho. Abantwana basale besiduvele ngento nje kuyidlula.
Kunzima lapha-ke baba Mzizi. So-ke nxa kunjalo wena sulandwe ngabantu abaningi kangako bekuthumezela le nyakanyaka zonke lezi, pho ukubamba njani nxa umuntu othetheyo?
Hayi, into le ibuhlungu. Ya, ibuhlungu okokuthi noma abaningi abasezababhili ivuka ukuthi noma ngithi yakhona ukuzirpota into yesifazane emaphoyiseni, abaluvuma udaba lakho ukuthi ngabe ufuna uqinisile. Ngikhuluma kanje ngapha esebenzela khona, angisazi ngathi izolo kwakhona ilokude nomunye wangikhona lo esengitshela ukuthi ufuna ngumthendile. Namhla wayandinezela ukuthi umthumezele ama-account number amphosele leyo mali yokuthi yena abone ukuthi angangenza njani uzimise ukuthi athathe ngabe ukuthi indawo yena uzimise ukuthi angayidinga nangendawo. Into leyo ithethe kabi ngoba umuntu umnandi ngabe ukuthi wena uzikhulumele wethi hayi fana ukuthi ngithandile 1 2 3 hayi ukuthi yena abe nguye okutshelayo. Hayi, kulapho kunzima.
Madube, kumele akubambe njani uthethe phela uMzizi?
Ngathatha imali kuphela phone number, thumela abantu athenga izinto zekhaya lolo nabantwana. Kade angakwanisa yini ngamabele endlela la agcwele indawo yonke. Kazithathela imali akuthi angaboni imsupa dube umnike i-account number kamadube ngapha. Asiphuzi ngabomama abanjalo ngoba angeke ukuthi umama umisa lo mtongo baba uzompromisa ukuthi hayi ngiyakunika imali enjalo. Wena uvele ubone ukuthi ngumuntu olemuzi sabata wakhe olekusaukhangele ukuthi abe nekusasa eright. Wena ukuthi ufuna ukuthi umkhiphe endleleni ngokuthi wena ule mali.
Angayithatha leyo mali Madube, bathi busela phela.
Ubusela ulunikile ngezandla, onike ngezandla nyabe ngingajontanga phela Dube. Yaye ngiyinikiwe and ngayinikwa kuhle usegcekeni. Lokuukuthi nxa wona usumfosile wathi hayi faka faka, kunguye othi hayi visa visa. Hayi, uyazithathela imali uzivele utshintshele nihamba umbe utshintshele endawo yokuhlala. Yiko ukuthi ukwanze ngoba yena nxa emboni ukuthi ubaba umzizi ulemuzi ulabantwana ulo nkosikazi yena yale lokhu esenza njalo andiyabona ukuthi ufuna ukuchithela omunye umuntu umuzi amchithele ndi angene yena and abuye kuthwele khona ngaye lapha avela khona akwaziwa nguye yena akathwalanga into ezengitsho. So into enje yona le baba umzizi yena akangavumeli into enjalo, akhangele imuli yakhe ayikhangele kuhle ile kusasendle.
Baba Mzizi, wena ngwakho unkosikazi manje uyamtshela ngakho khona okumbe uyabuqina ungani uyakufihlafihla?
angumthele kodwa uthena nje ukuthi ngathi kunento engahambeli kahle empilweni
indaba ongamtshela
ngoba kukhona njengayizolo khona kahle ngibuza khona ukuthi waye ngathi kule amalanga awuthekisanga angamtshela nje ukuthi hayi kukhona engathi ngawucabanga ngathi ngiphese emsebenzini ise ngamtshela zona ukuthi
hayi ke walamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umnumzana Doubt Mzizi kanye lo nkosikazi Sakhilelelene uMadube asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo Oliver Lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani
abadala
awatakwathini
ayawutshela bathi salulande
salulande
siyabonga Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siya kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we Studio 7
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe njengalokho engilithembisile ngeviki edlule kuleviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo okhangelungena kukhetho kulumnyaka Ndlovu kulento exakathekileyo kakhulu esingathintanga ngeviki edlule ugwalo lwakho olutshengisa imininingwane yomkankaso ngesingisi sithi i-campaign manifesto angitshele ngamafishane nalokho
Ya i-manifesto siqalisile ukuyikhubela abantu online kubo WhatsApp ukuthi abantu bayayithakazelela i-manifesto yethu is an open book it's not like siya impose ama ideas yethu thina sithi abantu bemagwegwe labo kumele bebe lethuba lokufaka izinto abazifunayo emagwegwe kule i-manifesto i-manifesto leyi uyakwanisa ukuyithola ku WhatsApp yikho sizayifaka futhi kubo internet futhi kakhulu thina njengabantu abasha siyisebenzisa kakhulu internet kodwa nevikelandelayo sifuna ukuyenza izimo lamabhuku azabe namapheni ukuthi abantu bayakwanisa ukuloba ezabo izikhalazo lemicabango yabo ngemagwegwe so I think ukuthi siphusha le manifesto ku WhatsApp nakubo internet siyananzelela kakhulu ukuthi bakhona abantu abangenayo imali yokuthi bengene ku internet so yikho sizahamba door to door nasemthoveni nalapho kugcwele khona abantu sibakhuthaza ukuthi labo besincedi ngoba i-vision is not about uNigel njengemagwegwe uNigel ubuya njengesisebenzi semagwegwe
kodwa Nigel awungitshele phela ke ngamafishane ngale campaign yakho i-manifesto yangkhona kuyini okhona
i-manifesto le ilezinto eziningi kakhulu sifokasa ungayivula iqalisa ngezibhedlela sikhuluma ngezibhedlela nama health facilities abomama sikhulume ngendaba ze information technology sithi thina sifuna ama digital hub emagwegwe njengoba bengikhuluma nge Wi-Fi sifuna indawo ezinama computer for abantwana bemagwegwe bezakhamizi zemagwegwe sifuna ama sports and arts recreational facilities we are also preaching ngendaba yokusebenzisa isolar energy ngoba siyananzelela eZimbabwe ukuthi indaba yemagetsi le iyahlupha even ukubhadala yona cash power so sifuna ukuyencourage abantu ukuthi besebenzise ama solar energy le ndaba yesecurity indaba yecrime le domestic violence emagwegwe kule police station eyi-1 besifuna kube nama police station at least 4 indaba zemgwaqo as an infrastructure kule ndaba yecommunity fund ekhona kumanifesto le njenge kaba semagwegwe sifuna ukuthi sihlangane sibe le community fund ezancedisa abantu abaswelayo abasemagwegwe labantu ababehlele izingozi ngizazama nami ngendlela zami ukuthi ngincedise abatsha ngendaba zemedia ngoba ngile degree le media studies so ngizasetha aside isikhathi ukuthi ngincedise abatsha abelesifiso sokungena kumedia profession
Kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo okwezombusazwe njalo okhangela ukuncintisa kukhetho ezimeletho.
Yebo kunzima ngoba abantu abaningi lokhe bele party politics emakhanda. So wena nxa usubuya njengomntwana njengomakhelwane ususithi usufuna ukungena endabeni zokuncedisa i-development abantu abaningi bayakweyisa kodwa mina le team yami i-vision ngeyokuthi siyahamba loba kule negativity siyaphambili asikhangeli into ezinegative we are focusing on the end goal i-end goal ukuthi sonke njengabantu bemagwegwe sinqobe, sonke njengabantu bemagwegwe sihlale kuhle.
Umbuzo wami okugcina ke, wonke umuntu okhangela ukuxoxisana ngilawe ukuze bathole ulwazi oluthile bangakuthinta kanjani?
Njengomuntu omutsha ngi-active kakhulu endaweni zabo-internet, so abantu abaningi bengangithola efonini, inamba ngingayiphinda is 0733 55 1903.
Hayi, Nacho, ngizwile kahle. Mfethu, isikhathi sesiphelile, kodwa bekuhle ukuba la kuhlelo. Ngiyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu Budi Mike.
Hayi, balaleli, lapha bengixoxa lomnumzana Nacho Ndlovu ongomunye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kwanele kwalamhla, mthwakazi omuhle. Masidibane ngeviki ezayo, Oliver Lisayo, nguMike Hobe, lilale.
Siyabonga Mike le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sibengikhangela indaba kaJesu egwetshelwa ukufa. Ngesikhathi esiningi ngathi nasilandelela lindaba yokufa kukaJesu, mbona ngani abantu asithathe isikhathi ukuba sike siyicabangisise. Ngizabala kuJohane ichapter ka-19 verse ka-1. Ithi ngakho-ke uPilato wamthatha uJesu wamtshaya, abebutho baluka umqhele wameva bawubeka ekhanda lakhe, bambathisa ingubo eyibubende. Beza kuye futhi besithi, bayethe nkosi yabaJuda, bemtshaya. Wabuya waphuma uPilato wathi kuye, khangelani ngiyamkhuphela kini lazi ukuba kangifumani cala kuye. Indaba leyi iqakathekile kakhulu ngoba uPilato wakhangela wahlolisisa zonke izinto uJesu ababemcala ngazo, wafumana ukuthi uJesu wayengalacala. Balaleli bami, indaba yokuqala okumele siyinanzelele eqakathekileyo yikuthi emhlabeni nxa abantu bekwethesa icala kumbe bezama ukukugcona kumbe besithi umubi, akumelanga ufumane wena ulesici. Kumele ukuthi uphile impilo leyi ezakwenza ukuthi kumbe kumbe ungumkhokheli esigabeni sakho, kumbe ungubaba, kumbe ungumama womuzi, kumbe ungutitshala, kumbe umuntu olesikhundla. Akumelanga ukuthi abantu bekufice ulecala kumbe abantu bekufice ulesici nxa uphambili ukhokhela abantu. Kuqakathekile lokhu. Ngakho siyananzelela ukuthi uJesu loba babemeqhesa icala amacala ehlukeneyo, uPhayilethi wathi yena hayi, amfumani lutho olubi ngalo muntu. Okwesibili, kumele sikunanzelele ukuthi ngabe uJesu wayefunane lecala, kwakungasoze kwenze ukuba yena abe yiyo imvana uNkulunkulu azayisebenzisa ukuba ithwale izono zabantu njalo akwalise ukukhulula umhlaba esoneni. Ngakho lindaba iqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uNkulunkulu ekunika umlando kumbe injongo empilweni okumele uyiphutshise, kumele ukuthi ukwenze ngendlela yokuthi uzakwanisa ukwenza leyo nto uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyenze, uzuyeyiphutshisa ungagwenxanga ngolunye ulutho. Ngabe uJesu kuloluthi wayelwenzi lolunye, wayengasoze akwanise ukuthi ayigcwalisisa ubizo lwakhe. Ubizo lakhe liyukuthi akhulule umhlaba. Ngakho siyakwazi ukuthi kudala babesinxa benikela imvana ethwala izono zabantu, kwakumele leyo mvana ingabi lesici, ingabe kumbilimele, ingabe kumbe sithi kumbe ingalalile lihlile lihle lilodwa kumbe iqhula, yayingavunyelwa. Kwakumele ukuthi ibe yiyo engalasici, yonke into yayo ibe ilungile. Ngakho uJesu laye bamfumana enjalo, yikho wakwanisa ukuthi ayephutshisa injongo yakhe, ayesiphambaneni athwala izono zethu, sithole ukuthethelela. Siyafumana njalo ukuthi lapha uJesu yena bemthuka, bemethesa amacala onke lawa, ilizwi likaNkulunkulu lithi kazange aphendule kazanga be umuntu lo ozama ukuzulwela ozama ukuthi hayi akunjalo kodwa simbona ezithulele emelele ukuthi uNkulunkulu abe nguye omvikelayo ngicina ukuthi kulabo abangabakhokheli sesibone ubugwelegwele obuningi umuntu nxa ehamba abantu behle bemkhombe ngemini ukuthi alo siyamazi ulihlela loba ey'nkokheli ingabe uNkulunkulu angasisiza ukuthi singafunyanwa sile sici singafunyanwa sithole izinto ezenza ukuthi abantu basikhombe ngeminwe namhlanje kube isifundo esingasifunda ngompilo kaJesu efiya esiphambanweni ethwala izono zethu zonke.
Kuyiphethe mfundisi,
sasithandazelini baba igama likaJesu size kulaba abalaleleyo abayetheswa amacala bona umuntu engawonanga kulabantu abaphakathi kwezinkinga ezehlukeneyo bazikelwe naNkulunkulu bakhiphe phakathi kwalezo nkinga ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, sibonge kakhulu uNkulunkulu asibusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Cha, angikwazi ukulivalelisa abalaleli ngoba ngisakhona kuhlelo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Kwezemidlalo lamhlanje nansi impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Highlanders iposo ichila moya 2, Black Rhinos 1, emdlalweni obuse Baba Fields kobulawayo. Shabani Mine 1, Triangle United 0, mdlalo lo obuse Mandaba Stadium. Ikeps United le Harare City, zichane zabhuqana zabhekana umdlalo waphela kwi 0-0. Highlander amahlola nyama ingoma emnandi sichayela abafana be Highlanders sibashayela ihlombe ngokunqoba iqembu le Black Rhinos lamhlanje ingoma isiphiwe ngusisa senkosi ehamba lozinja ziyamluma ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Unkosazana Thokozani Kuphe uthi icelela ke selehlukene lecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa. yena uchamisa ubelwa wakhe umhlangano eGweru lamhlanje kwanelo livalelisayo ngontungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.